Ibandla lihlele indlela ephephile njalo engaba isibonelo ekuthini nxa kusenziwa imisebenzi emikhulu njengale ngalesi sikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani. Indawo lapho okuza kwenzelwa khona lumhlangano i-Rainbow Towers eyindawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu-4,000 kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhatshwa ngenyawo. So ibandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame benanzelela ukubana kabasondelelani eduze kathi njalo bayabe begqoke ama-mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizwa bayabe bethwalwa ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizwa bengena ebhasini basanitizwe bephuma ebhasini. Ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona e-Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu-1,000 abazabe bekhangela abazabe bakhangela ukubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize i-Ministry of Health ukuthi layo izangenela ke inanzelela ukubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle lamapholisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku-3,000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka-2,500 layo 3,000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seliyiziqephu.
Hayi mphephethwa-ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe-extraordinary congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo ukubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi ku-politics kwesinye isikhathi abantu kabaze bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MDCT. Kuyatholakala lokho akumelanga kusimangaliso kodwa into okumele siyinanzelele ikuthi i-extraordinary congress ilethwe isinqumo Supreme Court ekade sihlezi phezu kwe-constitution ye-MDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele-Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.